kati sendaba ku VOA Ndebele.
Lepukanjani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibili mhlaka 25 kuNhlangula 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla. Ezinye isitolo zeHarare zibikwa sezisuse impahla eziyithengisayo kulandela isimemezelo sokuthi imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika kayisasebenzi eZimbabwe. Ukwetheswa kweziphathamandla zeZANU-PF amacala enkohlakalo yintsha yaleli bandla sokudale ukufuthelana okukhulu kubandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ezinye izitolo eHarare zibikwa sezisuse impahla eziyithengisayo kulandela isimemezelo sokuthi imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika kayisasebenzi eZimbabwe. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise izolo ukuthi imali esithenga ezitolo lidola leZimbabwe kuphela lona elihlanganisela ibhondi lama-RTGS. Inyathelo leli linconywe ngabanye kodwa abanye abagoqela umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa bayalisola besithi kalisoze liwulungisise umnotho weZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ubesanda thembisa ukuthi imali yeZimbabwe izaphenduka ngomnyaka ozayo hatshi kathesi. UChris Kande weStudio 7 uxoxele encwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuCheranga lolu daba.
Umona njengani into esasikhangelele ukuthi izenzakala kodwa ngibona ukuthi ibuye ngendlela besikhangelele ukuthi izabuya ngayo. So uzahlupha ukuthi abantu abaningi abathengisa izinto zabo, especially labo abathenga izinto phandle kwelizwe, ukuthi bazenza njani ngoba umthetho uthi uzaqala ukusebenza khathesi lamuhla kumbe uzaqala ukusebenza mhlaka 24 June. Sitho ukuthi ama companies akaselayini indlela eyokuthi bathengise izinto zabo ngaphandle kokuthengisa ngezimdola.
Manje ubona ungani kuzahamba njani elizweni lapha nxa sikhangele isisindo semali yohlobo lwe RTGS layona le abafuna ukuthi isetshenziswe idola leZimbabwe? Asizwe sibone isisindo sisiwa na
sizawa sibili kodwa udubo esizaba nalo ukuthi siyabe singakwanisa ukuthi sibe kwazi ukuthi isindo sangikhona simi njani ngoba asisavunyelwi ukusiqhathanisa lama US dollar kumbe lama rand kumbe lamaphula. So sekusitsho ukuthi abantu abalama US dollar baza qhubeka bethengisa ama US dollar abo ku black market kumbe ngendlela ezingavunyelwayo. Abantu njalo baza qhubeka bezama ukuthi badinga ama US dollar ngoba abantu lapha abalathemba ngezimdola ukuthi liyakwanisa ukuthi lisebenze. Usakhumbula ngo-2008 ukuthi izimdola lahlela lagcina ukusebenza ngoba abantu babengelathemba lalo. So ngibona njengani uyilo udubo oluzahlangana leZimbabwean dollar leyi ukuthi abantu abakabi lethemba lendlela lezi uba kunqube azama ukuzi introduce ukuthi sibone ukuthi umnotho ungahamba kanjani.
Sike sezwa ezinye ingcwethi zesithi zona idola bekumele lisungulwe ngemva kwesikhathi njengoba selisungulwe kathesi selizasetshenziswa kathesi kungabangela ukuthi kungahlaliseki kuhle emkambo lapha. Kodwa ke uhulumende yena uthi yena njengoba izisebenzi bezikhala ngokuthi aziholiswa ngedola leMelika lokhu kusokuzaphathisa, ukubona njani?
Angiboni ukuthi uzaphathisa lutho ngoba uthi ukuze sibe nemali esebenzayo eqinileyo kumele sibe le production, kumele i-industry isebenze. Laye uhulumende uyakwazi lokho uke wakutsho ngaphambilini through abaphathintambo abatshiyeneyo. So angibona ukuthi ubabuncube ukwenzelani ukuthi abuyise izimdola, kodwa iqiniso elikhona yokuthi nxa kungela production izimdola leli lizaqhubeka isisindo sangkhona sisehla kakhulu. Njalo uhulumende yena ngokubuyisa izimdola ngokubhani ama-US dollars ngani ngani uzama ukuziprotekta yena ukuze angabhadali izisebenzi ngama-US dollars.
Umnumzana Masimba Kutshera, incwethi kwezenotho, obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7.
Zimbabwe, the voice of America.
Ukwetheswa kweziphathamandla zeZANU-PF amacala enkohlakalo yintsha yaleli bandla sokudale ukufuthelana okukhulu phakathi kweZANU-PF. Abasakhulayo laba baqambe iziphathamandla zabo ezivalisa umnumzana Joram Gumbo lomnumzana Obedi Mpofu izolo besithi zingqungquthela zobuhuquluzi. Bathe njalo kabaseyi kuvumela ababili laba ukuthi baqhubeke besiza emahofisini eZANU-PF lapho abasebenza khona. Bathe nxa usibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutshka emsulwa kumele achasise ukuthi kungani imisebenzi ye-corruption ibisenzeka kwezemali engenzi lutho. Abanye abetheswa amacala enkohlakalo abaqanjwe ngabasakhulayo laba bagoqela umnumzana Whitney Chivayo, uTafazwa Musarara owenhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe, kanye lonkosazana Henrietta Rushwaya oweZimbabwe Miners Federation. URushwaya ubikwa ethembise ukumangalela abasakhulayo laba emthethwandaba esithi bamhlambazile. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Angliston Spanda.
Ukulinyathelo elihle elenziwa ngabatsha beZANU-PF and sikholwa ke ukuthi njengoba bebaqamba sifuna ukubona ukuthi yena uhulumende le umongameli uMnangagwa uzababopha yini abantu bakhe, kumbe i-anti-corruption commission le-crack team yakhe leyana ayifakayo izabalandelela yini ibabophe. Njalo sifuna ukubona ukuthi bona aba baqanjiweyo bakhona bazaresigna yini, ngoba yibo akade vele omankuja bona laba yibo kade vele besenza impilo yethu ibe nzima ngokukhipha imali beyifaka ezitridini beqhatshwa siphatheleni sinesisebenzayo sisebenze nzima bona besidla nje kuphela beluthi imali. Kodwa-ke esikukhangelelayo kakhulu esesikumelele yikuthi sibone ukuthi i-anti-corruption commission izabalandelela yini babophe, nokuthi yena umongameli laye uzathini, uzabagcina yini bengamaminista ubuzabaxoti.
Ye, kodwa nxa wena ukhangela ubona ungani kungenzakali ukuthi kuthathwe amanyathelo khona sikwazi ukubana ibandla leZANU-PF aliyandisanga ukuthatha amanyathelo kakhulu kudaba olwe-corruption?
Sifuna ukubona yikho-ke sikuthi thina yilithi masitest kaMnangagwa ukuthi sibone ukuthi usirias yini ngokulungisa ilizwe. Singabone babopha ebagumba abaxotha imisebenzi vele sizavuya, yikho kuzanika itotal confidence ukuthi simthembe ukuthi into abayikhulumayo bayayenza. Kodwa okwakhathesi asilaqiniso ngoba vele abazake babophane, sifuna ukubona-ke ukuthi bazabophana yini, kumbe njalo laba bantu bazaqotha imisebenzi. Nxa bengasaqothwanga imisebenzi kuzavusa umsindo, ngoba kuzayenza ukuthi abantu kube lokutshengisela abantu sebebona ukuthi akakho serious ngokufuna ukulungisa ilizwe. Thina esikufunayo yokuthi ilizwe lilungise, impilo zabantu zibe ngcono. Kodwa-ke zonke zibengabotshwanga laba masela njalo bengaqothwanga imisebenzi kuzabe ngenzanga lutho uhulumende.
Kodwa-ke akusoze ufunakale ubufakazi na ukuze kuthathwe amanyathelo okuxotsha kumbe okubopha bona labo kuthiwa bahuquluze inoto?
Hayi, ubufakazi phakathi kudala baba khona i-report ka auditor controller and auditor general umama lwalushiri kade yakhuluma ama report ka auditor general ahlale khuluma ngokuthi yena kule imali kule moto ezatshontshwayo yinto ku public domain yizo izinto abantu vele abantu kuvele ku public domain kusaziwa so ubufakazi bukhona i-report ka auditor general yavele yakhuluma ukuthi kule imali ezatshatshayo uDoran Gumpo kule imali abangasi-accountelanga so kakusetshenziswe na leyo report eka auditor general ubukhona vele ubufakazi
kodwa sike sezwa umongameli Emmerson Mnangagwa uqobo lwakhe esithi yena bakubona abantu yabazi abathatha inotho yelizwe besiyayifihla kwamanye amazwe asibonanga lo yedwa owabothwayo ngodaba lolu
khona sithi mina kuqakathekile ukuthi sibone ukuthi khathesi uzayenza yini futhi wathatha iminyathelo njengoba khathesi intsha yezanu p f siyiyo ekhanyisa ihamba phambili ukuthi yena akakukhuthi sebeqamba abantu so kuqala wazikhulumela yedwa engela khathesi ngicabanga ukuthi uzabe le-pressure ngoba idla ukuthi lidiye futhi esimfaka i-pressure so sibona ngani uzaba ne-pressure yokuthi ekubotshwa omangutsha vele savela samo sasola ukuthi uvele umrenewele i-contract umangutsha sivele kusazakala ukuthi yibo abantu abavele be-involve ekugangeni
umnumzana Anglis Tony Spanda uhlaziya ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulezigebengu ebezihlomile ezingenele owesilisa endlini yakhe kobulawayo ngolwesihlanu zamthathela imali efika unkulungwane ezingamashumi amathathu $30,000 lemoto yohlobo lwenisane kanye lombhobho. Izimlife.com yona ithi kulesizalwane sakwele Lebanon esesimangalele unkosikazi Grace Mgabe enkantolo sisithi kumele asihlawule imali engena phose ku $4 million ngokusihlambaza kanye lokusihluthunela indlu yaso eHarare. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Mina ngoRafael Ncube awami umbono bakithi ngikuthi hayi into ezanywa ngu-Minister of Finance lekula lakhe lapha eZimbabwe akusoze kusebenze. Le into esiyayenziwa kaningi vele sayehluleka ukubamba imali kusukisela ngo-1980 idola leZimbabwe lalilingana le-United States dollar kodwa laze lafika esigabeni sokuthi lilahlwe lingaselamsebenzi lingasakwanisi ukusetshenziswa sesihamba sithwele amaqubaquba ezimali sabhala i-barriers check yaba yiyo esebenzayo yazi yagcina isifesulwa abanye ozero ingasasebenzi sesihamba sithwele imali ngamachanga nebhenki sikhweza phezulu kwamabhasi kathesi siphiwe i-United States dollar sayehluleka ukuthi silibeke libe khona ku-circulation laze lacatha laphela dusa aze sagcina sesiprinta ibhondi. Ibhondi lalo liyehlulekile vele liyehluleka namanje lanxa ukhuluma ngevalue yebhondi ukhuluma ngento engasebenziyo kwaze kwa-introduswa into okuthiwa yi-RTGS layo nansi yehluleka kakulanto ehambayo vele lokhu abakwenzayo nje is to repeat the same thing eyaseyasehlulayo kudala vele angazi ukuthi bacabanga ukuthi kathesi baza kuyenza ngayiphendlela akulanto abayenzayo la hlalanini nje okwesikhathinyana kusiyafika i-6 months uzabona ukuthi into leka ayisebenzi labo abantu they are trying ukwenza nje ama-experiment phezulu kwethu besiluzisa izinto esilazwe sikade sasebenza. They are desperate, these people. Abaselanto abakwanisa ukuyenza sebezama nje ukuzama ukubhanditsha inyoka lokhu yena ivele isizilumile inyoka ingaziluma ivele ngaziyibhanditsha izakufa kuphela because the body is poisoned lapha vele sesiphunguzama into engasoziphumelele. Ngiyabonga.
njengoba sekutheko imali yamaRTGS lamabondi nothi lawo siyimali yeZimbabwe kungaba ngcono ukuthi siyithole sonke emabhenki ngoba singahamba ngokuba ama-agenti siyithole imali yakhona ukuze kuna siyodinga lathi ngcono ngoba ukuthi kade sihambe kuma-agenti akhona siyidinga imali leyo siyangisiyiswela abaphrinteki ibe yiningi nama-$10 ama-$20 ama-$50 itholakale nakhona ikwesithenga ngamafoni kokuphela kodwa ngiboni ukuthi vele sizaphutha sizavela futhi ku-2008 ngombono wami ujabulani dube shiruku.
Ngisho ngithi ngalokho ozokhulunywe uhulumende weZimbabwe ngokuthi akhiphe imali lezamanye amazwe ezinjeaborandi pula US dollar kuyibugebengu babo ngoba manje ibhondi balibonile ukuthi seliphelelwa ngamandla njalo irandi selikudimandi kakhulu njalo ipopulation yeZimbabwe yonke abantu bahlupheka beseSouth Africa babonile ukuthi manje abantu impilo yabo iyaqhubeka kumanje ilizwe lilendlala ezikolo kuyahlutshekwa abantu abakwazi nokubhadalela abantwana izikolo fees sebethi bona akusebenzi ibhondi manje abantu abaningi baziphilisa ngokuthengisa bewoda izinto eSouth Africa uzobuya uzodangane eSouth Africa ngoba irandi lingasavunyeki lisebenze eZimbabwe and into ekhona yokuthi basazoliwisa ngabomi irandi bekhuphula ibhondi bazoyibisela yona liyana indaba yokuthi uthole ukuthi ibhondi kwezinye indawo irandi kwezinye indawo balifuni bathi ibhondi yimali besenzela osiphathele ngoba osiphathele labo ngabe government vele ngoba igovernment yeZimbabwe iyalutha iyigovernment engcolileyo yona baqale manje ukulutha lona irandi ma umuntu esuka ngapha eSouth Africa efika khona pha eZimbabwe iphethe amarandi baliwisa irandi bakunika amabhondi besazi ukuthi bafuna ukugcina lona irandi ezindlini zabo bona abe igovernment yaleyitshontshayo vele baganga loba walo mnangagoro kangekabi nje ungcolile nje.
Kubasakazi nabalaleli bakithi hayi isikhalo shiwa ngesemali le esayiphiwayo lokuthiwa ibhondi le esebenza ama-RTS bakithi uhulumende ngabe umuntu ongenayo ezinhliziyweni zabantu ungabe uyatshela nje bonke abathenga into ezinjengezifuyo okugoqela inkomo ombuzi kusiya phezulu ngabe zithengwa ngama-US or irandi ngoba uyathengisa inkomo yakho uyothi susiyadinga esitolo uzobe fika besithi bafuna idola abafuna ibhondi lakho ukuthi umuntu ngento yakho uzamtshintshisa umthini omunye ezinye izinto eZimbabwe kusela zivela kobo South Africa Botswana umuntu lo uyabe ethenge nge-use so lapha manxa ususithi ethengise ngebhondi uyabe usumncindezela ngoba uzathengani ngebhondi leyo njengoba kathi aliphumi ngale komngcwele kuyabe kufuze ewoda phela kaliphumi ngale komngcwele sho kasinanzeleleni lineliphathange zabantu likhangele lingakhulumi ukuthi into izalunga likhuluma into eyokuthi nje livala abantu amehlo kule one into elokho ngiyikhangela ukuthi lathi ihulumende yathi ikhipha abantu okhangela ama-prize abantu bangifuna basebenzela ngaphi sicela nje ukuthi like likhulume ukuthi abantu labo basebenzela ngaphi sebebambe abantu abangaki.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawa uyenelisa ukusithumela wakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kungene kulanga lesihlanu izolo ukutshengisela kukazulu wele Georgia yena othi uhulumende kumele enze ukhetho lwesiphangiphangi njalo aguqule indlela abusa ngayo. Ugatsha lwezempila kahle kuhulumende weMelika soluqatshe owake waduma kakhulu emdlalweni webasketball eMelika uDikembe Mutombo ukuthi aphathise ekulwisaneni lomkhuhlane we-Ebola eDRC okunilizwe lakhe lomdabu. Kuhlandla lendaba ezihamba phambili kwelemelika namuhla sikhangela udaba lokubotshwa komunye owesilisa ovela eZimbabwe umnumzana Tapiwa Musonza yena otshaywe ngamapolisa eWashington DC ngomgqibelo esithi ubezama ukulwisana lawo. UMusonza ubikwa engenele kudaba lokubotshwa kwabanye abasakhulayo ngamapolisa angabantu abamhlophe ezama ukuwachasisela ukuthi abasakhulayo laba bebemsulwa. Lokho kwacunula amapolisa la aseqala ukumhlukuluza amthela izankosi lomlilo kagetsi emzimbeni. UMusonza yena oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lasishiyagalolunye uqede amalanga amabili esesitokisini kodwa ukhululwe izolo ngemva kokubana abatshitshisi beyalile ukumethesa icala. Udaba lolu lucunule uZulu waseMelika ikakhulu abantu abamnyama njalo lugcwele emisakazweni lemaphephandabeni. Izizalwane zeZimbabwe esihlala eMelika lazo zicunukile. Ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu abansundu ngamapholisa amhlophe yinto nje ehlala isenzeka eMelika. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Kelvin Manduna.
Okwakuqala ngifuna ukuthi ngiyajabula ukuze ukuthi umfana uMsonza was released by amaphoyisa and ama charges have been dropped against him. I-relationship ngapha eMelika between amaphoyisa yamakhiwa and abantu amnyama is very complicated because of i-history ekhona lapha eMelika going back to slavery or Jim Crow segregation. It's always been a history of confrontation and amaphoyisa have always been seen is at the forefront of implementing some of our policy law against abantu abamnyama. So I think this incident is yet another reminder of how much work still needs to be done between both sides lapha eMelika.
Amapolisa angamakhiwa kanti kungani engafundi ukundaba zokuhlukuluza abantu abamnyama osokuyinsakavukela khonapha eMelika?
Ngiyacabanga ukuthi ama-reasons akhona maningi but primarily ngathi i-problem ekhona is racism. Owuningi abantu abaqhatshwayo emapoliseni khonapho are not abantu ababiza besi blue collar. Is not abantu abafundileyo kakhulu abanye bangkhona. So labo balama-prejudice abo where they come from. So ngathi racism lay is one of the big problems underlying i-behavior yakhona. And kathesi ngihulumende ekhona ekamumzana Trump, i-racism lay and the prejudice against abantu, not just abantu amnyama, but ama-Latin American akhona lapha labo, it is heightened under umumzana Trump lapha eMelika.
Njengomzali nxa ulakho ukukhulisela abantwabakho kuleli lizwe, uzwa njani nxa ubona izinto ezinje zisenzakala ebantwini abamnyama?
Ngizubuhlungu. Mna ngilomntwana umnkazana, but it doesn't matter ukuthi umnkazana umfana. Ngizwa ngisesaba sibili ukuthi nxa sekhula, we know abantwana, ama-teenagers and so on, nxa bezihambela, they can easily be profiled. Kwenzakala even to thina ama-parents, we get profiled. So what more abantwana bethu? So sisesaba, we feel we have to educate them extra, and asifuni ukuphila njalo like we are second-class citizens, where we have to tell abantu bethu to be extra cautious, which other people in the society abayenzi njalo kubantwana babo, bayazihambela nje. So you feel as umuntu ukuthi it's unfair But again, now umntwana wakho to be safe, you have no choice but to kumfundisa. Do now have a strategy uziphathe kanjani if you want to come home safe ntambama.
Umnumzana Kelvin Manduna isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika njalo uqhuba izifundo zakhe zePhD eHoward University. Sizigqibe ezekuseni ngokukhangela imidlalo yeAfrica Cup of Nations ezadlalwa namuhla. Iqembu leCameroon lizabhuqana leleGuinea Bissau ukuthi eleGhana linqikilane leleBenin. EleZimbabwe lona lizadibana leleUganda kusasa. Izolo iIvory Coast inqobele South Africa nge-1-0. ITunisia leAngola zibe ngutshikilo bhanqa 1-1 kwathi iMali yabhaxabula iMauritania nge-4-1.
Laphuma labe lihlilanga lemvelo yonke yayibukeka inhle abantu bakamthwakazi becocisana ngendaba ezimna nti nti kwaze kwamnandi bathini ho bakhuluma ngayo phela inkunzi emnyama ufoka nyongolo ufoka mqabuko umafukufuku bathini umkali wesidiba ngubani na inkunzi emnyama inkunzi emnyama ubona mqabuko ebhonge makwajili kwakhalisitha inkunzi emnyama
kanjani kuntawana zomhlaba lapho lingaba likhona kumagumbi omane. Siyalubonga uxhaso lwenu abalaleleyo nababukeleyo uFacebook u-Aaron Dube uFacebook lapho twena livuka njani Nkomo, hayi sivukile Mthembo, thandazani moyo lawo yabuyatshe uthi ngikubhekile Nkomo, lami kubhekile khonapha kuFacebook ngobani lungelo Nkomo. Nawo twena mavuko emqabuko kunjani Nkomo. Musa Mazibuko twena baba Nkomo livuka njani ngapho, ngicela ungivukisele abankomathema enkaye lamatitsha egonye primary labantwana bonke kulesi yasikolo ngilethemba balalele Mazibuko. Lawrence Thabo Ndlovu wena uthi livuka njani Nkokankomo, sengiphethe kabi angazi noma yifoni yami okungapho ngakimi kuvele kwaqumeka ivolume izanu PF ayisakwazi ukuthi kuba azophelelanga umbiko wakhe lapha uNdlovu. Kodwa Ndlovu mbona ifoni ngeyakho, abanye abalaleli bathi hayi ubona balalele ivolume ikahle njengomusa Mazibuko lapho uthi Ndlovu utsho ifoni yakho, ifoni yakho ngapha kimi konke kuhamba kahle. Blessings Nqonkomo mfowethu, siyakubona usibukele, siyabonga. Clemens Mzola Dube uthi wena morning, siyabonga. Siqhubekeni siyibambe kanjalo. Sisiphetheke ngokukhangela ebezihamba phambili. Ezinye izitolo eHarare zibikwa sezisuse impahla ezithengisayo kulandela isimemezelo sokuthi imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika ayisasebenzi eZimbabwe. Ukwetheswa kweziphathamandla ze-ZANU-P F amacala enkohlakalo intsha leli bandla sokudale ukufuthelana okukhulu kubandla. Kwanele likhumbule zikhona izakusihlwa ngowafasti 7. Mina elani asidibaneni kusasa ngowafasti 6. Alivalelisayo Mntungamili Nkomo. Itshone kuwe.